VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani sibukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 6 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho libona nje namhlanje umhlanga lwesiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba lomdoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
I-council yakoBulawayo yazise ukuba isiza kuqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho eyake izwakale umkhosi ugarathini nje lamafutha. Indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late izinto okungama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokhu siya phambili ehlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. I-council yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isiza kuqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakoBulawayo, umanjinela Mesincube, emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu, 1500, zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo, ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibili ukuthi abantu bakoBulawayo kabala manzi kungenxa yezizathu ezithize, ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani demu ngohulumende, njalo lo mumo womkhathi, njalo namagetsi kuyasidanisa. Kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlanga lwesiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba londoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalani wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadamu ethu aselamandla amalutshwane, kungakho-ke sokumele sivala amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivula ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yukuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi. Kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagetsi kwesinye isikhathi, ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated ize siyayisitshela ukuthi ilizwanisela amagetsi siriduse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagetsi abe sesilela.
Unkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba isilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesa madame ethu aku 37%. Lobe ku 37% amanzi amaningi abe esensiza. Aphanxema kudala woma. Umzingwane lakusasa ngezwa nje kuthiwa sokumile, sokomile. Akuselani lutho emzingwane kusele nje inxusana. So yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibalansi ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amapayipi ethu asuke emadamu onke lawo.
Okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni, ikhansili isivalela uZulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hashi. Abahlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakoBulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganele esiphathamandla sikahulumende weMozambique uMnumzana Carlson Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. UMnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique, njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutha epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kakukabi nomehluko, akulajintshi olukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyake izwakale umkhosi ukuthi garathini nje lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Zaba khona silukuze kube late evening noma ngama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile. So akukabi notshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza lezi ndwendwe ikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuel asithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini ithele sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yikho kuhlala kuthi ba lendweni ngoba vele iyashota plus nxa ibe khona kuyavunyelwa sikuthi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki. So abantu sebethela khonokho kuyimbijana nje ukuthi ahambe. Njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda ikheshi kuyabe kungekho lokho esithi yiswayiphi lanilani. So intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo, abantu abaningi abasenelile.
Siyamuza njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni. Ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuza siluyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakutshengisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende okwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani akukhani nokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15 to 20 cents nga ngibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lisi bamba kumakakase aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa kwenziwe umphathintambo we-ofisi kamongameli umnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo i-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. Ugumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu i-$337 million. Ugumbo kazange yavalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo umnumzana Selby Watcher ubikwa jele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange yabotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Watcher kunye lomgcini sihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba ingcingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi iZANU-PF uhulumende wehlukene phakathi kulana abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulaba afuna ukugcina ubusela, abo busela abasayibabalamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi. Akukabi namandla esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane naye ngokuba njengomuntu osike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabeni loba ngisho yasithi kule-corruption. Umnyango kuyakukhuluma umuntu kule-corruption lathi siyakwazi ukuthi kule-corruption okuseleyo ukuthi kubotshwa abantu bagconisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye-ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende olokho kuya kulinganiswe njenge-South Africa kuthiwe i-state capture. Abantu labana banemali abasupporta iZANU-PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbili lezi zinto ozibonayo phakathi ezisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU-PF kulalabo abathiwa yi-G40 labela Coast kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe-G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi kucele zii-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela fika belobufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU-PF balamacala.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi baqelise umbuso wabo womanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir wesizalwane seMelika. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezitshiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ePhalidale lePhalamende uMnumzana Dinga Umuzi Phuthi olilunga lezanu PF, endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo liyana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthiwa idosi idabuke ngapha roye ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF uhulumende kamnankagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indubo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba eqinisweni ilizwe leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silohlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, uyoza maneja economy abekwazi ukuthi nxa umumo usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho ke nguhulumende lo khona sibone ngazathi ke kala clue akwazi akwenzayo. Yikho ke kulusizi kunzima ke ukuthi abantwana beZimbabwe sibahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha, kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo. Sekhohliwe lapho esasikhona sonkeni laye, sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele, akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama elections ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo, number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kamnankagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba nayo 2 years ingakapheli? Ukuthi livelisithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona, zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni ngohulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonomi izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale, ibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa baba uNdlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya lomnankagwa kathesi. Umnankagwa bevele ekusystemu. Nxa sithi zanu PF sibala bona umnankagwa osuke kwenzakala sithe thina driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana, ngoba umnankagwa ukhani ngani kala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya abantu baqalise ukugula isihudo, abantu baqalise ukuyalala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya, kutho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi. Thina bese sithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono, lapho mgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho. Ngoba kathesi sokuwesi kunalokho umgaba sishiya sikhona. Liphutha elikhulu esalenzayo ukukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents, namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15. Bayale agreement yabo abayenzayo ophuthi ngalo kuzanu PF yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents US dollar kathesi yibond. Asikhangela ama-salaries. Ama-salaries awalokhu befana bo 500 bond, 600 bond. Ngesikhathi sikamgaba yayi 500 US dollar. So ukuthi imali iyehlile more than 10 times. Yikho abantu bengasenelisi ukuphila. Thina sithi kasilungise ninike sifakela ama-austerity measures kodwa abantu bangahlupheki. Ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa, kusakhiwa, kuyakhanya phela ingqubela phambili, improvement, ukuthi hayi laphana kuyakhiwa, yebo kambe badilizile bathi sebeqalisa ukwenza lokho. Kodwa ke okwezimbabwe kakukhanyi ukuthi kulento elungiswayo.
Ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi ibaba Phuthi, ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni?
Kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa, ifanana le misebenzi ekwezomvikela, le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi. Pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo, usifika labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali, kutsho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokho ababefunge ukuthi bazakwenza.
Hello, ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webuleli ma West edalele phalamende njalo elilunga lezano PF. Ubexoxa ecingweni endawonye lomnumzana Edwin Dlovu webandla le MTC belontungamile inkomo we Studio 7. Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma lendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchasise kabanzi ngale mpilo ende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Actions we are expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba, ukuthi omama abazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi. Umahunte uncumele iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining.
Abantu baza kuba baningi, kuza kuba labantu abalutshwana abaphila ngokuncedwa ngabantu, okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe. Kodwa ingcwethi ecubulula ngokuphila kwabantu ziyakulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka okuya phambili, ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho lawo umi kuhle, abantu lapho abathola khona indlela zempila kahle ezinhle. Lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe kwakathi selifile, ilizwe kwakathi selifahlakele. Abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside. So lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe, akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosi yaphasivindina othi ilize kumele lungisise ezempila kahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa.
Lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngaphi, because le study le angiyikholwa mina, ngoba ma ukhangele kupopulation abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane, because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana, we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate full-time adults even though I don't trust the efficacy of these findings.
phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka 2012 okwamanje inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilishumi lanhlanu i-15 million. Izimstats yazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo bezeZimbabwe ngomnyaka ka 2022 isithi izakhangelisa ukuba bangaki asebephumile elizweni. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana inkundleni yokuxhumana ebulenjini be-inthanethi eFacebook elemaCox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba ngokugcweleyo waseJohannesburg kwele South Africa.
Omunye wabakhokhela iqembu lemaCox uNkosazana Njiphiri kuthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Kuthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Wokuqala sine-project yama-school shoes lama-socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe, siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma-disadvantaged families and then labantwana futhi aba-affected by HIV and AIDS. Secondly, sine-project yempahla, the second-hand clothes from ama-friends ethu then siyazidistributha lazo mpahla futhi lapho kuma-communities aseZimbabwe aludingayo lolo sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleli qembu uNkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuvike phelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Si-organizele event njengama-cox admins ukuraise imali yokuthi sithwale i-hospital equipment sisa koBulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga isapoti, sibone isapoti eningi.
Nkosazana Sibhedangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanzipho lo.
Ngiyajabula ukuba yisesi participant yami kuMacox. It means a lot to me ukugqugquzela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yeMacox.
Nkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama-functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethe le equipment, njalo nokuthi sifone ukuthi sisponse ama-projects ethu lana njengama-school shoes. I-target yethu sekuyikuretha 1,000 pairs of shoes ne-1,000 pairs of socks. Izikolo eziyi-4 ezikoBulawayo, 1 Sisekhezi, 2 Setholotho and then 1 Sekugodini.
Abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labeMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho oqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilichiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.